njengomuntu nxa unamabhasi akho kumbe ulamakhombi akwahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wa-driver naphi. But siyabona kathesi ukuthi iy'moto eziningi abantu abazithovayo nabantu ababelow 25, but ithethe ithi nxa umuntu ehamba le-P S V kufuze ukuthi abe 10-5 years and above, abe ne-defensive, abe ne-medical. But konke khonokho lingakhangela imoto kathesi ezihamba labantu ama-long distance nalawa abafana abancane ama-20 years, ama-21 years, abakwanisa ukuzibamba. That's why libona ukuthi kungenza i-accident emangalisayo leyana, liyambona ukuthi awu-driver kahleko sebalekile because they cannot handle i-pressure naleyo. Nasikhuluma ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature, but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu ngiyakwanisa ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela naphi and i-history yakhe injani. Then ikhangela imoto yangkhona kathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi ama-number plates abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance. Which means when the accident khonapho avela abantu konke adele semotweni leyo alikwanisi ukubanotisa.
Ye, sibona ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi. Libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
Right, I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le-therapy during ama-holidays leyo. Kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious. I think one example singakhangela i-side yemtare le. Kule team ade ikhona ekwamtare i-therapy le-Traffic Safety Council ade ne-chaya i-enforcement ukuthi imoto ade ihlula, let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 kumbela abantu abangu-12 ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra. Then bekutela i-driver ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungise. Because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokuphenda ukuthiyela ithi educational campaign akula lito abayenzayo abantu be-traffic. So kuyabe kufuze ukuthi ivele i-traffic ingaphili i-authority yonaleyo ukuthi abantu abanjalo bahle babotshwe khonapho
Njengabanye abasebenza labo ukubona ukuthi imigwaqo yeZimbabwe ivikelekile, lina lilaziphi indlela?
Sina kathesi sifuna ukuthi sizame ukuthi sisebenze ngayo i-Traffic Safety Council. Kathesi athi sifuna ukuthi siphushe ukuthi ama-alcohol beverages wonke athengiswayo kukhitshwe i-certain percent i-taxi khonapho i-certain percent ukuthi imali yona leyo ifunde ama-road safety projects. Because ama-road safety projects, i-traffic safety ifuze ukuthi ibe lawo amaningi. Saka thina sikhona ukuthi sincedisane layo sifake ama-policy zona lawo ukuthi i-drinking i-beverage ibe nama-percent ayihamba athathwe khonapho. Then also siyenze ukuthi i-speed management policy yethu eZimbabwe ibe effective. Umuntu engadlula i-speed limit leyo uyabotshwa. Kathesi siyabona imoto eziningi bedey uyabona ukuthi imoto azisani ku-red robot. Ingaba impatient 5 minutes sedlula. Saka thina sifuna ukuthi sisebenzise sincedisane ne-traffic safety lama-ideas ethu esilawo ukuthi i-safe systems approach i-road safety eZimbabwe singayilungisisa njani.